Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethiswa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sekusole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joanna Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na okumehlula ukuthoniswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa.
Njengebandla sibona ngani into ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama.
Izakhamizi zemadobo ezibikwa zachaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi sokulokuthula kulindawo lanxa kulokufuthelana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Esethula amazwi akhe kulumanyano izolo ntambama, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyananza amalungelo kaZulu lawabesifazane, uthuthukisa umnotho welizwe njalo usenakekela labamhlophe abathathelwa amaplazi kusukela ngomnyaka ka-2000. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu ngolwesine kusihlwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini bokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Uthi izijeziso zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and compromise Zimbabwe's capacity to implement.
Izi jeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa ngonobhala jikelele wehlanganiso ye-United Nations labanye bakhe ababona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-Sustainable Development Goals. Ngakho ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
To strongly pronounce itself against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Uhulumende wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima xa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Selandela isisekelo sombuso. Lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangelele ukuthi umhlaba wonke jikelele uzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi laba.
As we mobilize resources to implement this agreement.
Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele uthi ilizwe leZimbabwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19 sebenzisa iziqondiso zomanyano omhlaba wonke jikelele i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamashumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye abalalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abacaphayo ngabantu magaza phansi ngapha ngamafanisiza nalawo. ngendaba yomhlabani ngokumele kube clear endabantu ngokuhamba kwesikhaphalo ukubona ukuthi hayi indaba ekhona indaba yomno indaba yomhlabathi amakhiwa la athi abuhlungu ngomhlabathi balamanga baqatha nemva komuntu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali owebandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho.
Kumele zihambe izijeziso lezi, akula lizwe mfowethu elingaphumelela nxa lilezijeziso. Why Britain ingafaki amanye amazwe? It's because of iland. Mfowethu bengabisela i-compensation, uzabona ama-sanctions bawakhipha.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Busani Ntini uthi kuyabangalisa ukuthi uhulumende weZimbabwe udinga imali yokuhlawula abamhlophe abathathelwa umhlabathi.
Ukhulume ngalo nge-land, nge-global land compensation, ecela usizo emhlabeni. Kungethusile lokhu ukuthi kambe singacelebrate ukuthi sisayine i-agreement kodwa sithi hayi asikwanisi ukuthi siyibhadale leyo agreement. So we entered an agreement with no resources and no means. So lokhu kungethusile mbijana, kodwa ukhulumile ukuthi hayi silama current account, ukhulumile ukuthi sile budget surplus. So indaba bengasebenzisi lama budget supplies, lama current account to meet amalokhuzeni ama-needs e-global land compensation program.
Umnangagwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kabomama.
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include
uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana. Sesile Zimbabwe Gender Commission emunyethwe kusekelo sombuso welizwe, njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhathanyezwa kwabesifazana, okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula lokwaba ilifa. Silebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi.
Child marriages and discrimination against women in inheritance matters.
Kodwa unkosazana Nokuthula Adonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu.
Sibonile omama behlukunyezwa kade betshengisela, behlukunyezwa labanye ababezihambela omama, sibabone behlukunyezwa. Sibone ogogo behlukunyezwa, sibone omama bedlengulwa ngamasotsha, ngamapholisa, ngama-secret agents. Kodwa akulanto eyenziweyo, akula muntu obotshiweyo. Omama bayahlukunyezwa, sibone omama bethunjwa.
Umnangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kaZulu. Uyakuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu kanye labamazwe aphetheya sebesole ukuvalelwa ejele komeli weHarare West edale lephalamende unkosazana Joanna Mamumbe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na, okungamehlula ukuma phambi komthethwandaba ethoniswa icala lokuthi waqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Uthi ulomkhuhlane wengqondo. Umamoyo labanye bakhe unetsayi Maroba lo Cecilia Chimbiri betheswa icala lokuqamba amanga ukuthi babethunjiwe. Umanji unqume izolo ukuthi kumele uMamombe avalelwe okwamaviki amabili ejele leChikurubi lapho azahlolwa khona ngodokotela bakahulumende. Lokho kucunule iningi ngoba uMamombe ube ngumuntu othoniswa evela ngekhaya ngemva kokukhululwa ngemali yesibambiso sebail. Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo Olkonen uthi kungelani lokuthi uMamombe ulecala kumbe akalacala, indlela aphathwa ngayo phansi komthetho ayilunganga. lawo ngamazwi agcizelelwe ngabaningi abalwela amalungelo oluntu enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isinqumo lesi siza ngemva kokuba amagqwetha kamamombe ecele inkantolo ukuthi idlulisele udaba lwakhe phambili ngoba esithi ingqondo zakhe azikho esimeni sokuthi icala lakhe lingaqala ukuthethwa. Amagqwetha la athi uMamombe ubemele ahlolwe ngodokotela azikhethele bona hathi laba abetheswa inkantolo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo msikeli wesikhulumelise MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengebandla sibona ngani into ebuhlungu kumuntu wonke ozalayo kakhulu ongumama ngoba umuntu abegula osekuphinde ebotshwa 2 weeks esejele kanti yena ebevele ele bail. Kungani bangamhlolanga evele endlini yakhe njengoba ekubail? Lokhu sikuqala ukukubona ngamacala enziwa kulezi nsuku yilaba abazithi ngababusi. Akusiphambanisi ngitsho noma ukuthi sithi ama magistrate lawo sejoyine ama captured judges High Court leze Supreme Court leze Constitutional Court. Yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ngesikhathi sika Smith abantu abebethiwa bangama dissident ngesikhathi se genocide babephongu bulawa mahlayana nje bahanjiswe ema court bahle baqunywe silaye usitshela odumileyo waphongu bulawa nje within 2 weeks wasequnjwa bacatsha ngama court.
Igqwetha lakhe lithi inkantolo ibimele imvumele azidingele yena odokotela abazamhlola hathi ukuhlolwa ngodokotela bakahulumende. Lithini ngalokho?
I-constitution yeZimbabwe ifaka mhlophe ukuthi umuntu lwelungelo lokudinga udokotela wakhe kulelungelo lokudinga ugqwetha wakhe. Amalungelo lawo ayinqaba. Yikho ke akusoze kwenze ukuthi umuntu ogulayo edingwe lo udokotela ongasuye ovela enhliziyweni yakhe. Khonoko kuyamenza ukuthi egule ngamandla. Ngiyavumelana kakhulu loloya ka Joana Mamombi Mdali uMdali Hama ukuthi usolile isigwebo lesi ngesokukhawulisa njalo asila sizi kulo muntu ogulayo. Yikho ke kumhlophe khathesi ukuthi amakhothi ethu ngabantu abafuna ukukhawulisa abantu abangavumelani lezanu PF.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla le-ZANU-PF lona liyakulandula ukuthi lisebenzisa imithethwandaba ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Izizamatopo ezibikwa zatshaywa ngamapholisa ezinye zazo zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba igolide kulindawo zithi kusathule kulumango lanxa kulokufuthelana. Ezinye zezakhamizi ezakhuluma leStudio 7 zathi amapholisa ayevikela abemba igolide bethunywe ngomunye umama wemberengwa othi waphupha lindawo ile golide. Izakhamizi zithi ukwemba lokhu kwakuzaphazamisa indawo yamasiko emvelo eyaphiwa inhlonipho ye-International Heritage Site ngumanyano we-United Nations. Njalo kubangele ukuthi izifuyo ziwele emagodini agejwe ngabembi laba. Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelana uMnumzana Mangaliso Ndlovu eloba inkundleni yokuxhumana eFacebook uthi isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Edgar Moyo usanda ukwethekelela kulindawo ngendlela yokuhlola ukuthi abantu abahlukuluzwa na. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwezakhamizi, amapholisa, iziphathamandla zekhansili kanye leziphathamandla zesigaba lapho okwanqunywa ukuthi abemba igolide laba ababikwa bevela kwezinye izigaba zelizwe basuke njalo amapholisa axolise ngokuhlukuluza izakhamizi ezinye ezibikwa zalimala kabuhlungu ngokutshaywa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kusigaba seMathebeleland South owayekumhlangano lo njalo ophathisa izakhamizi.
Hayi sisi sithandekile, kukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona, kodwa hayi mbijana abantu bayabuyela emakhaya sebekhangele ukuthi bapholisa amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa, kodwa hhayi sebebuyele emakhaya. Impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hhayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku, okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamtshose kumbe isingaguquka, kodwa hhayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo. Hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelele izakhamizi. Kodwa njengoba ngijilo nje kwesaba lokho kukhona ezakhamizini izilokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleni.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asoze siphinde senzekale? Kwakuleziqiniseko bani?
Okwavunyelwa nayo emhlanganweni sisithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli becouncili lathi njengebandla leMDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyisana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide, ngoba indawo evikelekileyo, indawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwa ukuthi hayi uDA ngawakhamazi wathembisa ukuthi hayena as long as ma isasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kulena ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhona apho baqinisiseke ukuba hayi akusoke kubuye ugetshe igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla leMDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu yindaba engafizanga futhi ibuye yenzakale, ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamdlunga usiduduzile Ndlovu, umuntu esingamuthi singdlumaza wachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu bakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngani. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngoxoxa laye uyambona ukuba lokho engumuntu oyethukileyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokho kuphele. So amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela, bona kungabantu okukhanya ukuthi bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla leMDC Alliance ukuba amapholisa okuyiwo okufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngalana ndlela, etshaya abantu, elimaza abantu, abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlekiwe. Ungakhangela futhi sana sigaba seMatopo, isigaba esingathi sisensitive ngoba iground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango yeground iyabelokhisala ukuthi phela abantu beloku bethina kungani siphathwa ngalindlela.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubexoxa icingweni lesithandekile Mhlanga weStudio 7. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu ofileyo esekhombini edutshulwe ngamapholisa emgwaqweni ovela eMtoko usiya eNyamabanda. Amapholisa athi ikhombi le ibingelamvumo njalo ithe ifika kutoll gate yaphambuka yangena emalokitshini amapholisa akade eyixotshanisa bayihlaza ngenhlamvu kodwa yaqhubeka yaze yafika edolobheni leshamva lapho echithe khona umufi kunye labanye abalimeleyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulomprofita wegweru owesifazane uJuliet Masakanire obesemthethwandaba isetheswa icala lokumunya amavele lokubamba isitho somunye umama asonta laye. Kodwa uMasakanire uthi umama lo omdala kulaye ngeminyaka emithathu uqamba amanga ngoba bebehlala bonke njalo imali ethiwa wamfumbathisa yayingeyokuyathenga ukudla njengoba bebepheka ndawonye. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salubonani Studio 7, igama lami nguMadalinja Ngwenya. Madalinja Ngwenya, ngikhuluma nseGoli. Izanu kayiqalisa ngalamhlanje ubulala abantu. Nina lihlala likhuluma ngento yeGugurahundi. Hlala khuma ngento yeGugurahundi yodwa nxandlalela umsakazo ohlala ngizwa likhuluma ngayo. Izanu yabulala abantu eChiyatswa le. Abantu ababeze eGibhidamund. Bachaywa abantu babulawa. Kodwa le ndaba kaliyikhulumi. Hlala ngizwa likhuluma ebulibale yeGugurahundi. Ikhona imasakha abayenye abayenzayo komtare le. Bebulala abantu ababebuya kuzotsheketsha iDiamond. Kuthini akumele umhlaba ukwazi lakho konoko kati waye kungakhulunywa ngakho lokho khulunywa ngeGugurahundi ngeGugurahundi.
Hawu salibonani bantu beStudio 7. Hawu siyalibonga ngehlelo zenu indaba zenu ezimnandi kangaka ezisinikeza iqiniso ngaleli lizwe, ilizwe elingamanga kuqonda, ilizwe lethu leZimbabwe. Mina ngiyamangala nxa iZANU PF lo mnanka kwabesithi ilizwe leli lilokuthula kula crisis. Kuchoni kono senjenje iBulawayo elamanzi yena uhulumendo ngavela ukukhuluma ngaye kabi uyakuthatha kuchaye kanti siyezwa ukuthi kona ngabe eAmerica kukhona ukutshengisela emgwaqweni but lapha singathi sitshengisela uyalandelela wonke umuntu ethatha siyamkarabhela egangeni abanye bafakwe emajele kanyela laba amankazana laba beMDC Alliance omamombe lanxa kuthiwa licala madoda from May kuze kube lamhla lokuthiwa iyathonisiswa. Hayi Zimbabwe wehlula lokho. Hayi a.
Linjani basakazi beStudio 7 labalaleli? Umakaloba ukhulumayo seTwayitwayi. Eish, hayi indaba zakithi bakithi hayi ziyangisa, ziyamangaza, ziyadangalisa. Hayi ingxabangxoza ekhona kuMDC, TMDC Alliance le hayi faka abantu common people engciphini enkulu kakhulu. Sifakwa engozini. Akula umuntu ocabangela umphakathi, akula umuntu ocabangela ama citizens eZimbabwe. Omunye lomunye ezikhulumela kwakho kwamandla akhe lokubusa kwakhe. So I think imkhambelana lo babu ntini lo okhulumileyo ukuthi kuyadingeka ukuthi MDC Alliance ihle itshintshe ibizo nje ukuthi MDC come up with a name eyabo vote ezimeleyo and concentrate on 2023 ama votes abuya not kwama by elections lo more like you rightly say ukuthi ama by elections cannot change anything ngeke wasitshintsheli ukhulumo ube right uma ufanele wakudala lapha sisaphila kuhle zabe bekwe sihluphe ka twice winde kuma by elections. So what, it's all about power now, it's not no longer anything about abantu abaphansi ukuthi bona bafila njani bafunani empilweni zabo. It's about assuming power kuphela. So hayi lami ngiyavuma ukuthi into zamagqwetha lezi ziyasihlupha kakhulu. Liqinisa amakhanda njani ukuthi asifuna kuya ama-by elections ibizwe ngelethu njani njani. If there are people who are interfering with the way that is supposed to be developing, tshintsha wenza okunye. Ngoba zamangala semiswa ama-elections eseduze la ukuthi ibizwe lai savunyelwa. What will they do? Labantu babe lo plan B. I surely mean I agree with get rid of these lawyers. They are of no help. Thanda ukuagiwa kakhulu ukuphikisana nento ezingelancedo ezingasiziyo. Ukhuphe of course ngabe setshenzwa labo monza labo ngkhwazi. So ngabe setshenzwa, what are you going to do? Zaloko lithule kuthiwa kungasisa silabantu silabantu. The same people, we are going to lose them. Nxa ningatshengiseli redirection ukuthi lifuna ukwenzana, you are going to lose us. And vele sifake edakeni oluserious kabe ukuthi akuphumeki lokho lisilisa namandla ebisana lebizo. What's special about this name? Nxa bizo lezekhali li-contestwa ngabanye abantu, leave it, iqalise phansi 2023 sesekhatshana, organize yourselves from branch, constituency, district, whatever level, national level, iqale phansi yenze ibizo. They will know ukuthi umuntu okhokhela abamfunayo ngubani. Leave this name away, leave it for other people who are contesting.
Salubonani, salubonani basakazi, 7 njani bantu bakithi, siyaphila thina. siyavuka lenjani nakhona ngapho le corona. Cela ukukhulumisa bonke abantu ekhaya kona bothi nasibizwa ngapha sikubizwa khulekani lo menzele indaba bafana singapha kule Botswana ngapha sicela ubenyelela basekhaya kona ngapho emambali emambali ukhumbana entshela nyimba nje sibabingelela bonke nje abasaziwa abayazi ukhulekani nogebo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele sivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uphindile njalo ukuthi nxa engangqotshwa kukhetho uzaqala abone ukuthi kuhamba njani engakasuki esihlalweni. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi njengoba eke wakhalaza ngokhetho oluzayo ukuthi luzaqutshwa ngamavoti athunyezwa ngencwadi zeposo kathembi impumela yokhetho lolu. Lokhu kuzenziwa ngenxa yokuthi igcikwane le-coronavirus lizavimba abantu ukuthi baye layina ukuthi bavote njengenhlala yenza. Ozancintisana laye umnumzana Joe Biden ebuzwa ngamazwi kaTrump uthe uphelelwe ngamazwi njalo wabuza ukuthi kanti sesikweliphi ilizwe. Ngele inhlongo zendaba ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi uncedise ukwekethisa kwezijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla le-ZANU-PF. Ibandla le-MDC Alliance labalwela amalungelo oluntu sebesole ukuvalelwa ejele kukankosazana Joanna Mamombe ukuze ahlolwe ukuthi uyagula na ukumehlula ukuthoniswa icala lokugqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Izakhamizi zeMatopo ezibikwa zachaywa ngamapholisa njalo ezinye zayacatsha ezintabeni kungxabano eyaqhamuka lababefuna ukwemba egolide kule ndawo zithi sezabuyela amakhaya njalo kusathule. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.